soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuga njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye COVID-19.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla okujikelele eZimbabwe, amabandla amachurch, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu ama-traditional healers.
Kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa.
So kunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu, kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
IZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokuvota ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration, ikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa.
Lokhu yikucatha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IZK isizama ukuvala nje ngoba isisolwe kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. Linhlanganiso ithi ikhangelele ukuthola abantu abedlula izigidi ezimbili abazakwamukela lomjovo kusiyafika uzibandlela womnyaka ozayo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi izolo bebise Plumtree Chinoy leChirumanzu njalo namuhla bazafika eGwanda urungwe leMaswingo. USibanda uthi bazasungula lolu hlelo ngokusemthethweni ngevikezayo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basebenza ndawonye lohulumende, odokotela, osiwalu labokholo olutshiyeneyo abazachasisela abantu ngokuhlaba lijekiseni ukwenzela ukuthi bangesabi.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla amachurch, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu ama-traditional healers, sikhangelele labo ezinye inkolo abayizimuslim lamahindu, ukuthi sihlanganelane labo ukukhankasela ukuthi uzulu wonke jikelele ahambe ayethola injection, i-vaccination, ukwenzela ukuthi azivikele kulo mkhuhlane we-COVID-19. Besise-Plumtree njalo besise-Chinoy njalo besise kule team ebise Chirumanzi eGweru, ikanti njalo kusasa babeseGwanda, abanye njalo bese Urungwe, abanye njalo beqhubeka besiye eMaswingo ngoba sizama ukukhankasa ilizwe lonke.
Kuyini okwenze lasukuma lenza lomkhankaso?
Sinazelela ukuthi iZimbabwe ikhanya sekulodubo ukuthi sithole i-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu laba yi-10 million. Ngakho thina njengebandla besifuna ukukhankasa, sizama ukuthola engxenye xa singatholi i-2 million ube 2.5 million, ibe yiyo i-contribution evele ema-church ukwenzela ukuthi kutholakale i-herd immunity. Sisebenza sichasane le Ministry of Health ukwenzela ukuthi sithole abantu bathole indawo lapho abangahlatshwa khona, ngoba sibe sesaba ukuthi singakhankasa kakhulu kugcwale abantu ukuthi injections zibe zilutshwane. Kodwa i-Ministry of Health isebenza layo ngoba khana injections zama-vaccine akhona sokumelela abantu. Ngakho sisebenza labo ukwenzela ukuthi silayele abantu ukuthi abasesigabeni esinje hambani endaweni enje, abasesigabeni esinje hambani endaweni enje liyehlatshwa. Siyathemba ukuthi kusiyaphela uJanuwari siyabe sesifumene inani leli ebesilikhangelele le-2 million kube yi-contribution ye-church.
Lapha liqhuba emkhankasweni liqhuba njani kulokwenza lezokholo kumbe likhuluma nje?
Abe-Ministry of Health babuya bezokhuluma ngokuthi nxa sikhangelele indaba le vaccines ikhangelela esingathi nge scientific kumbe nge medical side, kuyini ivaccine yenzani, inceda njani emzimbeni, njalo siyakwazi ukuthi ebulenjini lapha sokube lendaba ezinengi ezethusa abantu. Ngakho ke siyabe sizikhangele njalo kuphendula zona ezo izinto, imbuzo abantu abalayo ukuthi kambe ama vaccine lawo esilawa vele China afana nalamanye ahlala isikhathi eside, kulabantu ababesithi ungahlaba uyakufa after 2 years, kuliqiniso yini konke khonoko? Siyabe kulungiswe ngabodokotela abona kungcitshi ngalindaba. Ikanti njalo silungisile futhi iphepha elikhulumisana labezenkolo kule mbuzo eminingi ebizwa ngabantu abasesikristwini kumbe esimoslem bekwezinye inkolo nkolo abantu abalazo eziphendulwayo njalo khonapho zingcishi. Sizathola ke abantu abazasikhankasela emabandleni bebaphendula imibuzo abantu ababelayo kodwa bebakhuthaza-ke ukuthi behlatshwe.
Ngeviki ezayo liyabe lingaphi njalo abantu bazi njani ukuthi liza?
Ngeviki ezayo ngathi kuzaba lento eqakathekileyo esithi yilaunch. Njalo ke phakathi kweviki ama-teams ethu azabe seGwanda, abanye bazaba eMtare, abanye bazaba eChegutu.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Ilizwe leli lehlisa izinga lemigoqo ye-lockdown laya kweyakuqala, okutsho ukuthi abantu balakho ukubuthana bebaningi njalo leminye imigoqo efana le-curfew yekethiswa. Kodwa kusukela leso sikhathi abezempilakahle bathi besabela ukuthi kulakho ukonakala njalo ngekhefu lekhisimusi lapho abantu abazabuthana khona bejabula. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnuzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, sesibhekelane nokuthi kuzovela i-wave yesine kumbe izinga lesine ele coronavirus e-South Africa, okuthi njengoba sisiya kulesikhathi esama-holiday awekhisimusi ngoba abantu bazobe khululekile bevakasha kakhulu, sokunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu. Kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
Kodwa wona umumo unjani, abantu belokhu besalandela na iziqondiso zabezempilakahle ezokuqhelelana lokugqoka ama-mask?
Esingakusho ukuthi izinga lithanda ukwehla kancane kakhulukazi ngoba nakho abantu sebeqala ukugoma, begomela wona umkhuhlane we-corona, kuthi labo iningi labo sebegomile sebebona ingathi cha ukukhululeka sokukuningi ukuthi hayi ngeke baphinde bawuthole lo mkhuhlane, kumbe noma bangawuthola awusenabungozi obudlula lobo bujwayelekile obophepha. Ngakho siyabona ukuthi izinga lihamba lisehla ngokuhamba kwesikhathi.
Ngokubona kwakho, ukuhlangana kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi akusoze na kudale udubo lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Empeleni khona ukuhlangana kwabantu, ngoba siyazi ukuthi sixwayiswa njalo ukuthi abantu bangahlangani kakhulu. Siyakubona ukuthi abantu uma beqala ukuhlangana njalo bekhululekile ngesikhathi samakhefu ekhisimusi, kusho ukuthi lokho kungaba yimbangela njalo kubhebhethekise lo mkhuhlane kumbe leli gciwane ele-corona. Ngakho kuyilokho uhulumeni eseqalile nje ukwesabela nokuxwayisakazi ukuxwayisa abantu kakhulu.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubikwa ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amane 40 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lambili 22,397 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, okuyinani eliphezulu. Ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration yikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa. Uhlelo lolu belumele luqale mhlazi ku 6 ngenyanga ezayo kodwa iZEC ithi soluzaqala ngomnyaka ozayo ngenyanga kaNhlolanja. I-commission le yethule lumbiko ichasisa ngesizathu sayo izolo ngemva kokucothozwa ngabaningi. Yengeze yathi ngemva kokukhulumisana lenhlangothi ezijeneyo ibone kufanele ukuthi idlulisele phambili lolu hlelo ukuze abangelazithupha babe lethu ba lokuyazidinga kwemsitheli labo benelise ukubhalisa. Abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bayakusola lokhu besithi kuzabangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukubhalisa. UNtunga Emile Inkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu yikucasha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IZEC isizama ukuvala nje ngoba isisolwe kakhulu. Angithi vele yona iyasolwa ngokuthi ithatha uhlangothi lwezanu PF, ithatha uhlangothi lweqembu elibusayo, ithatha ama-instructions kuzanu PF kulokuthi izimele yenze lokho kufanele kwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni wonke jikelele ezinjengayo IZEC. Ukuthi kazikhethe ihlangothi, kazithathe ihlangothi, ziphila ngomthetho ngaphansi umthetho zisenza lokho umthetho othika kwenziwe. Akulanto evimbela ukuthi iZEC ivule ukubhaliswa, ibuyivule futhi buyivule ikwenziwe kanengi. Akula mthetho othi kumele balinde abantu baze bathole izithupha. Ucasha ngomunye lokho abakutsho into engasebenziyo, kabavule abantu babhalise, baze bathola futhi abanye bazathola izithupha phambili babhalise, labanye babhalise, akwenziwe kanengi kuhlale kuvuliwe. Babhode futhi emathala semadolobheni abantu babhalise. Hayi lento yokucasha ngomunye. Besaba abantu ukuthi babhalise ngoba becabanga ukuthi ababhalisayo ngabantu abasha abangasoze bavotele iZANU PF kuma by elections.
IZEC ithi ithethele linyathelo ngoba ifuna abantu babhalise ngobunengi, kodwa abanye bathi lokho kuza kwenqabela abantu ukuthi babhalise. Ungathini ngalokho?
Abantu abaningi asoze balithola ithuba lokubhalisa ngokuba ayisikho ukuthi iZEC lapho etholakala khona kumbe ngafika namhlanje ngolesine wonke umuntu uyamisa inhlelo zakhe. Abantu bathwele nzima elizweni bagijima bezama ukondla abantwana. Ngakho ke nxa uzavula ngesikhathi othanda ngaso ukuthi abantu sebezinikele ukuthi bazabhalisa ngalesi sikhathi, udlulisele phambili ubuyubize njalo abantu abafuna ukudungwa basiwele badungwe besiwe ngapha. IZEC kayilandele umthetho, ingalandelanga umthetho abantu asoze babhalise ngendlela efaneleyo. Ngakho ke abantu bazathola, bazavimbeleka kulungelo labo lokuthi bavote, ilungelo abaliphiwa ngumconstitution, abaliphiwa ngumthetho, njalo abaliphiwa nje isivumelwano somhlaba wonke jikelele ukuthi abantu bamele bavote okhethweni olukhululekileyo.
Kule sixwayiso ngathanda ukusifikisa kuZEC,
engakukhuthaza iZEC ukuthi abantu abakubona ikwenza kubenza babe lesiqiniseko sokuthi kayiphathanga ukhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho ayisilo lwe-one day lokuthi nje uyabala amavoti. Ukhetho lusuka kulolu khetho kusiyafika kolunye ukhetho, lukhwekhetho enhlanganisweni enjengeZEC. Ukubhaliswa kwabantu kumele kube free and fair. Ukurejiswa kwabantu loba kubhode emakhaya kumele kube free and fair. Ukukampena kumele kube free and fair. Kumele ingathatha uhlangothi iZEC, ungathatha uhlangothi lwezanu PF. Landela iconstitution njengoba injalo, ulandele umthetho, ungazange wathatha uhlangothi. Abantu bafuna ukuvota, ababhaliswe abantu ngendlela abafuna ukubhalisa ngayo, hayi ukuthi kuvinjelwe abantu ngoba kusesathi ukuthi bazavotela amaqembu aphikisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekokulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphandaba le News Daily lodaba lokuthi ilizwe leBhilitane seliqinise isandla ngodaba lweZimbabwe lakhuthaza umanyano weSadc ikakhulu ilizwe leSouth Africa leZambia ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe kulungisiswe ezomnotho lezombusazwe lokhu kuphume edale lePhalamende leBhilitane ngolwesibili kutsho leliphephandaba iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asesungule umkhankaso wokubopha izigilamkhuba ezivalisa othekeja abasebenzisa izidakamizwa abafaka amalayithi ezimota ahlabayo okuthiwa ngama-bar lights lamanye amacala phambilini kwekhefu leKhisimusi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubona balandeli baka Studio 7 linjani lonke izimbabwe mazimbabwe amahle lemakhala ngamahle lematonga amahle lana emandebele amahle linjani lonke lana masarwa linjani liyaphila lonke lethemba liyaphila kakahle ezweni leni lezimbabwe yazi nginembuzo lapha kanti makati manje bahlala sivota iminyaka leminyaka savota inkomo esiloku esaphila la manje lokho esiqhubeka sivota asiyawina abantu bayelele esikhundleni amanye bayelele esikhundleni kanti manje uncedo lokuvota yini mado yini into yokuvotela sivotelani ngoba last time savota lapha ezilwa kwethu sawina umuntu ayalela esikhundleni namanje solibheki khuma amavoti 2023 lithi lizovota njalo sizowina phindele yalela esikhundleni manje uncedo lwangu lokuvota lapha yini akulancedo la ubona indaba ekhona akulancedo kodwa ke lizame lani ngezindlela but into enisolweni esadak le nto ekhona yai blame sadak because sadak is the wrong sadak amanye amazwe mayewele yipro problem kusenza indaba ezinjalo bakhipha amasotshi bemele ukhetho leyo bakhipha abantu ukuthi noma bekulwa bekhipha umuntu ongenkani esikhundleni kanti yona iZimbabwe yona indaba kungenzakali indaba enjalo ilokuthini iZimbabwe yona ile ngoma elomuthi ongakanani impilo yesajwa mamanzi onke lana kwenzakalani kahle lapha ekhaya lapha amamazwi usho lidelelo Zambia uMozambique oDRC bonke wonke amazwe lapha athi iZimbabwe ikuthi yona injani impilo liyesaba kungakaba siyamoshakala abantu bashaywa siyacetha siyafa siyaphela siya qekezwa ngendlela ethile but no help sebantwana bengela bazali phela thina makunjalo how can you still use Zimbabwe is out of concession kona hard kona poko na uthi out of order what word is Zimbabwe yile ama nathi hathi try lokho into kweni lokho try ama sanctions izimbabwe ama sanctions inkinga ezinjalo ama sanctions angkhona lawo manje kwenzana ungcono kwa ama sanctions angkhona pha kusizi ngalothi ngaze lifake bamvaleleni impilo yabo yonke ama sanctions yena eZimbabwe lwafake eZimbabwe impilo yonke life jail man mawuthi ama sanctions adu afuna ukufaka ephrizini faka ama-sanction enejele mani akulancela ihlala isipanishi ma singabe ezimbabwe kuthi nosidonsa kanzima ngenxa ama-sanction leyo singakwazi ukuthiwa how do you mean of ma-sanction ngapha sibhizi asisokeleke kuqamba ama-sanction umuntu bayalela ezikhundleni bona bayadla basutha thina siyasiphele kanzima emhlabeni apha akona lutho lulungayo mani siyabhede indawo zonke manje bona manje sesihlele egangeni kodwa singabantu bezimbabwe manje indaba kwenzekana ake zami kwenza into zimani ilizwe libilele mani kumoshakele nani nani lenabogogo enze ngikhumbule ugogo lo kuthiwa ngugawula ugawula kuthiwa ngugawula ungaphi logogo wayijabula leso sikhathi leso gawula ungaphi ethuleni logawula lo khathi uma uthambani umugogo wayekhuluma indaba embi kabi lapha endaweni zesikhalangeni ungaphi uma kungikhulume phela leso gayibuzi ya kuthiwa ngugayibuzi wona gayibuzi gogo ungaphi manje uthulethe ziko lapha singakuzwe ezimbabwe awukhuluma ukubheke gabaza manje gayibuzi ungaphi gayibuzi uthini manje umuma umomile kanje into ziyabheda manje gayibuzi wona ukujabula sithi hayi liwinile liwinile zimbabwe yakaboya akuyaboya kuphi zimbabwe inonetha nazo ayiwe gayibuzi lawe gawula ungaphi manje uma kunje
lele futhi ku studio 7 okhulumayo enguyofelani kumadlambo engizathanda ukukhulumela kukho kukhulume ezokhulumela ukuthi isikhathi sama holiday kubafowethu abangomalayithi ngiyazi ukuthi yila abasebenza khona kakhulu besicela ukuthi besiphathe kahle bephathe kahle phakathi ama-customer abo kakhulu ekudriveni uma ziza sikhathele paka imoto ukuze sigweme izingozi sise ama-customer ethu phephile ngoba ukugijima asifika njalo kuyakwenza ugcina ungasafikanga lapho yakhona kakhulu uma uhamba ngemoto bithi siyabulala ukuthi abayihlise bihambe ngendlela eyi-right ithi ingozi uma ikuvelele kuvelele kube kuyithi akusiphutha likatry kodwa kuyaba kuzivelele ngendlela ukuthi uNkulunkulu abekuvelile. Ngiyabonga lapho ngiyadlula engithanda ukukhuluma ngako kakhulu kubomalayija ukuthi ake besibhekelele i-government ibhekelele kakhulu abantu laba abahlukunyezwa emabhota kodwa balusizo kakhulu kulaba abantu abathi bona bangama-voters abathi bangama-voters e-government kumbe abathi ebantwini bale-government kamnangawo amalayija bangumasiza balusizo olukhulu kakhulu. Khumbula ngaboma-2000 uma 8 kungena kudla kungena lutho eyitolo nasekuphi ibona ati belayisha ukudla bekuhambisa ezweni la but kuthe kuma kuqala ngathi kuyavuleka ama-ministers e-government seqala ukuvula ama-shop house eqala ukukhiqiza ukudla nani sebevimba ukudla loko ibhizinisi leli labomalayi why be-affect ibhizinisi labo bantu ekade lingile usizo lalabo bantu abangama-customer abo njengamanje sebejika futhi sebebahlukumeza sebefaka umthetho ukuthi kona ye okuso ukudla ungeni uma kuzongena kumele ukhokhe imali engaka khonkena kuyikuhlukumeza kungabacabangela abantu ubasebenzise ngaleso sikhathi uma uxakile uma uthi usuright sizibona usabadingi sobaxhaphaza kungukhubo mobo wama-ministers kunye ne-government akumna uma ngingasho nje straight manje uma ungaya emabhoda wonke ubheke ukuthi babhadala izimalini ukuthi beze bedlulise ukudla okusetshenzwa yilaba abantu besebenzela izimuli ezimakhaya ukuba ukudla kusiza nanoma ngubani ongumntwana okulelo lizwe kodwa etholakala e-government ethi i-government yabantu ibuvimba isenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu lo angene nako ukudla lokho kodwa lapho asuka nako i-government yakulelo lizwe ibe ikwenze kwabalula ukuthi ahambe nakho esiza abantu abahluphekayo kulelo lizwe kodwa kube sekusithi i-government yakulelo lizwe eyiyona enabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima i-government enjani umbuzo wami ngizibuza wona ukuthi kona labantu abathi basupportizane njani enukayiso kuyanuka ngezenzo ezimbi umuntu uyasuka from egol adrive almost 700 kilometers engakubhadalelanga ukudla lokhana i-government yakulelo lizwe ikwazi ukuthi uyasiza abantu abahluphe kodwa i-government yabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima funa imali umuntu angenayo. That my question why ibengathi uma behleli phansi naveke bekhuzane ukuthi hayi lento eyimbi sike saphelelwa emashelfini kwangabi nalutho kwakhala emabhungane kwaba yibo labantu ababuya nakho ukudla bebezofida abantu okuyikuthi kungazange kwaba yibo malayisha kuba kwaphuma izidumbu eziningi okwakuzoba lihlazo kugovernment but leyo government ebabeyisiza ukusapota abantu babo namhlanje yiyona ebablokhayo. Hayi mina ngiyaye ngikhalaze kakhulu kokwethuma labakhulumela izano inyazi ziwalalela i-Studio 7 ndayake nibheke kahle obaba le nto eliyisapotayo ayinanembeza kumbe nani niyifile unembeza njengayo angazi.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 ningabe ninjani kuzo zonke indawo lapho enikhona. Ngibonge ku-Studio 7 indabeni esiyethela zona ezinhle maqhawe namaqhawekazi niyibambe kanjalo umsebenzi nomuhle kuyancomeka. Okhulumayo ngu-Gifti lapha e-Alexander bantu bakithi ngizothanda ukuthi ngicela ukuthi abantu ngiphawule kanje abantu bakithi emathebeleleni uma siza kwezepolitiki basafuna ukufundiswa kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu wasilethela umuntu ofana nomqondisi oza nokuhlakanipha okukhulu kangaka okuvula abantu amehlo basebunyameni abantu ziphophute kodwa bathi bayahlakaniphile iyasho nebhayibheli ithi abantu bami babhubha ngokuswelulwane. Abantu bakankulunkulu abasemathebeleleni bafakwa esihogweni izanu yababonisa ubunyama bona bakhanye babone ngathi ukukhanya bona basebunyameni hayi shame ukuzwisa usizi ngempela. Siyabonga kumqondisi umesekhona ebavula amehlo sisho nabakithi abamaphathe lamanye ophozayo angahambisani nemithwakazi babona be-right base ngoba sikhuluma nje kunabanye esike sabazwa lapho ku-Studio 7 bephawula ukuthi hayi kuba umqondisi ne-MRP babambana noChamisa bekhulile ilizwe awu bantu bakithi umqondisi ufuna imathebeleleni akafuni izimbabwe so ngeke kuhlangane iChamisa nomqondisi siyaxolisa lapho thina singabantu bemathebeleleni esesithi uhlakaniphisiwe umqondisi wasibonisa ukukhanya sithi asibuyele emuva sifuna ilizwe lethu ngiphawule futhi nomunye ngengamuzwa lapho ku Studio 7 ePaul ukuthi engumuntu wakithi futhi emathebeleleni wathi abantu bemthwakazi bayazikhohlisa uma bethi bafuna emathebeleleni kanti emathebeleleni bake bayilibona ilizwe elinesizwe esiyi-1 emandebele kuphela awu bantu bakithi abantu bakithi bashota emqondeni abafundiswe imathebeleleni ayinasizwe esiyi-1 ayinamhlobo oyi-1 izizwe ezinemhlobo nemhlobo eminingi laphana emathebeleleni more than 13 languages ekhulunywa lapha uma sithi mthwakazi asitsho amandebele abantu abakhuluma isindebele kuphela uthi emathebeleleni kugobela zonke ihlobo lezi ezilapho Tonga, Venda, Nambia, Kalanga wonke amanguni nje akhona lapho so abantu basemathebeleleni abafuna ilizwe labo lemathebeleleni so abantu bakithi basashota abantu bakithi abasondelene nabo kuzo zonke indawo lapho enikhona libachazele ukuthi emathebeleleni umthwakazi umithi ifuna emathebeleleni ayifuni ilizwe elinabantu emhlobo oyi-1 abavuleke ingqondo abantu befundiseke siyabona nje ukuthi ngathi basashota kakhulu emqondeni siyabonga hlobo zama ngingabi mude kakhulu sicela nje abantu bakithi befocus etweni yakibo bekele ukushaya izandla begcwalise ama-stadium kubo chamiso chamisa bafuna amavoti angeke babasize ngalutho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abamhlophe abathathu ababulala onsundu u-Ahmad Aubrey owayezigijimela nje abathi uGregory McMichaels lendodana yakhe uTravis kunye lomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala izolo. Bebesetheswa amacala ayithobamunwemunye abalisa ukubulala lokuthumba umuyi. Inhlanganiso zabensundu zithi zamukele impumela le ngoba abensundu bahlala bethwaliswe nzima ngabanye abamhlophe abadlulisa amalawulo. Siqoqele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Phithizela Ngcobo saqala ukumbuza ukuthi udaba lobandlululo lwabensundu ulubona njani.
Emelika sonke siyazi ukuthi udaba lwabantu abansundu lakudala lakudala luvele luhlupha kulobandlululo kuleli lizwe. Ngakho-ke abantu abansundu babulawa mahlayana nje loba bengatholanga lutho. Lo kuthe uyezwa ipolisi libulala umuntu onsundu lithi khona bengibona angathi uthwele isikhali. Kuthi abamhlophe abasithwele isikhali esikhathini esiningi ababulawa labo ke bayabe sithwele ezandleni. Kulodaba ade lukhulunywa lapha endaweni eWisconsin, kukhona omunye umhlophe umfanyana owayeleminyaka nje elamashumi lasikhombisa 17 years obulele abantu ababili walimazo wesithathu kumnyaka ophelileyo lapha ujengiselwa ngedaba lokubulawa kwabantu abamnyama. Uphumile nje lowo mfana sikhuluma lamhlanje kungenani ukuthi wabulawa labantu. Kodwa abansundu suku zonke isakavukela ukuthi abantu basebebuliwe ngamapholisa ngoba esikhathini esine ngoba njengabantu abansundu. So udaba lwenketha bechabi lapha eMelika lusaqhubeka.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatsha? Ukubona njani wena
udaba lwabansundu lapha eMelika? Kuya ngokuthi uhlala kuphi. Kulezi indawo lapho ungconywana khona ukuthi nxa ungumuntu onsundu uzizwa ukhululekile usekhaya, kube lezinye indawo njalo lapho uhlala usesaba kulokhu uthalaza nje ngoba usesaba ukuthi kulo muntu ongakulandela loba uyazigijimela kumbe uyahamba nje begcine sebekubulele. Ngikhuluma nje kulodaba olweGeorgia olonsundu ujaha onsundu owayegijima nje esigijimela ekuseni walandelwa ngubaba lomntwana bagcina bembulele. Kodwa angisho ukuthi lokho kuyafana maganga wonke kuleli lizwe. Abanye lapho esihlala khona lapha kubo Maryland izindawo vele zanti abantu abamnyama lamapholisa, okhokhela amapholisa ngumuntu omnyama, lokhokhela indawana zethu ngumuntu omnyama, abantu bayahamba nje la bekhululekile. Impendulo yami ngeyokuthi kuya ngokuthi uhlalela kuphi lapha eMelika. Bakhona khona abanye abesabayo lokuphuma phandle.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. Kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. I-Commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yandlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikuthi ifuna abangelazithupha babe sebelazo andubana iqale umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwa namhlanje olivalelisayo uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.